Yesu manje umahlulelo wamnika ibhayi ukubana asale endlini lapha asala khona endi angaze aba lokukhulumisana kumbe ukuphambanisa laba bazafakaza emthethwandaba ababathontsheleyo, njalo kwathiwa kumele akhiphe i-$200. So ngathi ngamafitshane yikho kwenzakeleyo emthethwandaba. Labo abanye kusho ukuthi amapholisa azaqhubeka elokhu ebadinga. Emthethwandaba bekumagistrate ukufake kwabasobala ukubana lindaba izaqhubeka njalo ngemva kwamaviki amabili. So sinethemba lokuthi lokhu okuphume emthethwandaba kakutsho ukuthi icala seliphelile, njalo kakulani lokuthi imota nguye oyitshontshileyo kumbe nguye ade ngumnikazi wemota kumbe imota le ubethunyiwe okusemthethweni ukuthi athathe le imota. Sizabuyela njalo sokusiyafakazwa ukuthi imota le vele ngekabani.
Lilo lunye njalo udaba eliluhambise emthethwandaba ophezulu, ungasichasela ukuthi lungenelana njani lalolu daba?
Njengabanikazi bemota abalamaphepha apheleleyo ukubana singabanikazi bemota, lapho eyathathwa khona kubanikazi bayo, akulani lalokhu ade kusenzakala ku-Magistrate Court. So i-High Court izakwanisa ukuthi ihlahlulele ithi imota le kayithathwe lapho ekhona, amapholisa ayidinge ibiselwe lapho eyayikhona. Kusho ukuthi sizathola i-court order, singathola i-court order amapholisa abe selemvumo ukubana bahambe bayithatha imota lapha abayazi ibekwe khona bayibisele kulabo abathathelwayo.
Sike saxoxa labanye benu abe-MDCT abathi imota le ivele ayisiyo yenu ngeyebandla le-MDCT lomkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai, njalo kumele ikubiselwe. Lithini lina ngalokho?
Ngabantu nje abala ukubana bona bangobani ngani, ngoba thina yithi abanikazi. Ukuthi ungumnikazi we-property kumbe ungumnikazi wemota awusomnikazi ngebizo, ungumnikazi ngamaphepha ayo afakazayo ukuthi nguwe umnikazi. Thina silamaphepha afakazayo ukubana singabanikazi. Bona abantu basebacabanga ukuthi nxa into ungayifaka ibizo likaMorgan Tsvangirai sokungani into yakhona lanxa yimbi sokungani sokumele ibe yinto enhle. UMorgan Tsvangirai asonkulunkulu, yinto okumele abantu bayinanzelele. Abantu bafuna ukumenza abe yingilosi ukuthi lalapho okubi khona hayi yena kungafakwa ibizo lakhe into isisiba mgceke, isisiba sobala, isisiba kusayidi yabo. Ibuphukuphuku ke lobo ngani, ngoba thina nxa sithi le yinto yethu silobufakazi obupheleleyo esingabuhamba loba yiphi ikhothi kumbe yiphi inkantolo yeZimbabwe siyebutsho siyefakaza ukuthi le yinto yethu. And ngeqiniso lalokho ukuthi nxa kuyukuthi into esiyikhulumayo iyize, kusho ukuthi le langa lizawela phansi lidliwe zinkukhu, nxa kuyukuthi le nto esiyikhulumayo thinaka iyize.